iRussia is being sincere who engagement yabo abayenzayo nathi ngabakwenzi besikhangelela phansi ukuthi khona mhlawumbe bafuna ukuthi basebenze lathi sizigcili zabo. But mina ibelingayiye ngathi sengiyisola ngoba awusoze ukuthi ngapha uthumela abantu ukuthi babuye sizokhulumisana ngapha lokhu sengizayisetshenziswe zafakwayo ngo-2003 ngana ezama-sanction pho kuyabe kuyikulungisa mhlobo bani ukuthi ngoba phela nxa abantu ngathi sesikhulumisana singathi sikhulumisana singena phansi sihlala phansi sikhulumisana mina ngaba phile ingqamo ukuhloka kube induku pho kuyabe usangikukhulumisana yini kubekekuyabe kuyikuyengana nje kuphela.
Ye, baba nari ngena khona kuba.
Ye Russia ehafana le China lamanye amazwe azwa kuthiwa kulo mnotho omkhulu weZimbabwe igolide i-lithium lezinto eziningi. Njalo abantu beZimbabwe, uhulumende weZimbabwe, abakhokheli beZimbabwe bakhanya bethengisa ngemali entengwa ephansi amagugu elizwe. So bagijimile labo bathi wothi siyebona eZimbabwe lathi inxa ezingagaphula sithole igolide, sithole i-platinum, sithole i-lithium. IRussia ayaziwa njengelizwe eletechnology phezulu kakhulu. Zempilo zabantu beRussia ngabantu abakhanya bedubeka bona khona ngale Russia. So siyabe sizibuza ukuthi thina njengabantu beZimbabwe kuyini esiza kuthola okuvela eRussia.
Ye, nankumbuzo kwalapho ke ye sinhle siphose lokugolide pho kuphumani kwalapho golide ngoba iRussia kuthiwa kumalungelo oluntu kungalayenzi kahle lapho.
IRussia yaba lathi ithwele-ke uhlangothi lwezapho izipla abaningi bakubona siyakwazi bathila kwanakale siyakwazi silabantu abadala abahloniphekayo abasabasishaya abanje abodabeka ababizwa kuthiwa ngama-black Russian ngenxa yalapho ababethene khona besula kwangale bebuya kusiya kuze kufike namhlanje. So asolizwe okuthiwa kathi bhudlulele okwanamhla kuphela ilizwe vele ebesihlezisile ukudlelana naso njalo angazi ukuthi kona ufona umuntu ongayikhangelela phansi athi iRussia kayithuthukanga yethi sikwazi ukubana it's one of the superpowers today ezikhona ezigoqela i-America, i-China nayo iRussia even including military technology, even the industrial technology, ulwazi siyakwazi even space ngale ngabanye abantu abaqalayo ukuyafika khona ngale lento ezinjalo. So asobantu ukuthi singabadela.
Ye, kuzobuya le Melika nari pho lidingani lona khona ngale
iMelika? Siyazi ukuthi ekupheleni komnyaka wedlule o-2022 ngo-December babe lo mhlangano omkhulu we-US Africa Leaders Summit. Bona ikakhulu bagijimisa ukuthi kube nobudlelwano obuhle phakathi kwe-America neZimbabwe. Njalo babekhuthaza ukuthi bona i-democracy umbuso kaZulu yindlela ababona amazwe amaningi besenza intuthuko ngayo. So bafuna ukusebenzelana leZimbabwe ukuthi beqinise ukuthi abantu beZimbabwe bethanyele i-constitution yabo. Nxa kulokhetho lika-2023 ukhetho lolu luhambe kuhle kube lo hulumende ozathandwa ngabantu beZimbabwe, uhulumende ozasebenzela abantu beZimbabwe, imigwaqo ibe ngcono, umnotho ube ngcono, imisebenzi itholakale. I-America ilizwe le-economy enkulu ukuthi iZimbabwe ingathengiselana layo ama-avocado, igolide, konke okufunekayo. IZimbabwe layo iyenza imali kukho lokho. So i-America ngibona izama ukuba lobuhlobo obuhle leZimbabwe.
Igolide vala amafutshane kulapho utholo ukuthi i-America pho idingani kulapho?
Iyamangalisa ngoba kathi sikhuluma so siyakwazi ukubana i-embassy yabo enkulu ye-Afrika lapha bayakhe khonapha kithi yeZimbabwe. Kodwa pho usuzuzona yini ndaba manje behlala befuna ukusifaka under ama-sanction bekhangele bethi khona njengoba ubabonalayo ekhomba-ke ngendaba ze-constitution, ilizwe le-Zimbabwe is not as bad as what people want to put nxa sikhala indaba zamalungelo abantu. Hambe ukhangele amanye amazwe ukuthi abantu bathwele nzima njani. Kodwa ngaba ukhangele ukubona bona angazi ukuthi inzondo yabo ingenjani engafuni ukuphela ukuthi bona sifike esigabeni sokuthi bake besikhangele njengabantu.